mina ngithi ngikholwa ukuthi umuntu nxa izinto uyaqala announce. Ngicabanga ukuthi nxa ekwenza kodwa mele akwenze nje evuke sekwenzile. Uqala announce, u-announce ukuthi laba ba-announcela bamthethela amathuba yini, bamfakele imigoqo. Asekwenze sekuyikuthi seyinike laba abatshela i-ammunition phela kumbe izikhali zokuthi balungise, balungiselele. And kangithembi ukuthi uzawuba khona kathesi kuyazokuthi yinteni ngimeleukuthi ngibone kusenzakala but kangikholwa ukuthi uzabe khona iqiniso lami lelo ngoba phambilini azange bekhona abantu nyakenye ayingathi ngo-2018 baze badutule etaladeni nazange abonakali so kathesi-ke angazi ukuthi yinteni ikho ngifuna ukubona sifunaukuthi hami ke angikhombisa wanitshengise ukuthi hayi uqinisile into enenza ngizabona ngako but kangikholela ukuthi uzayenzakala lokhu.
Kodwa ngendlela abantu abathukuthele ngayo ngokonakala komnotho welizwe awuboni na bengangena ngobuningi babo betshengisela?
Nangikhangele angazi yazi ngizafaka umzekelo sokuthi mina ya ukhumbula umzekelo sowenza ngoyikla okuthi inkukhu iyayicunta insiba uyithwale ilambe ithi ilambile uyijikele phansi uyihoyele umuntu isukulandela yikho engicabanga ukuthi sekufike ezingeni leZimbabwe ngendlela abantu asebesenza ngayo njalo futhi ngiyatsho ukuthi mina kangikholwa ukuthi kuzayenzakala lokho kangikholwa eqinisweni lonke ngendlela ebengikhangela ngayo kwenzakala elizweni abantu efana le nkukhu ezihoyela umuntu zicunta insiba kungathi le hopeless angazi ukuthi kuyadingakalani kodwa kangikholwa kuzayenzakala umahluko nxa kuthiwa kubizwa i-demonstration ngicabanga ukuthi i-demonstration eyenzakalayo mina ukuthi kutshengisela kuba spontaneous kakhulukazi akuze kwaplanwa futhi kwahlelwa kwakhangela into eyenzakala kubo 14 January ngo-2019 azange ngikwenza amakhosi ama-press conference ku-announce izinto ezinye ngomuntu wakhuluma nje ukuthi siyenza lokhu kodwa lokhu mina ngibona ngani ngizakhola sokwenzakile
kodwa khona ukutshengisela ubona ngani kungaletha na inguquko asithi kuphumelele abantu bagcwale ezitaladeni kungaba lo mehluko na?
Ye, ukuthengisela kuyalethi umahluko andisike sakubona kamazwe amaningi kuyenzakala uhulumende yagcine seleki ama-tools phansi sithi hayi abantu sebekhulumile selandela okufunwa ngabantu khona kuyenzakala kuya ngokuthi abantu babephendule njani nxa kuthiwe kutshengisela kodwa-ke ukuthengisela akusocala anditi kuyavunyelwa kwisekelo sombuso eZimbabwe ukuthi abantu bathengisele ngokuthula bengakwenza lokho abantu-ke ngokuthula ngicabanga ukuthi nxa ukuthi baphumile njengasithi ukuthi ngizabona kusenzakala then-ke hhayi-ke sesingakhuluma sithi hayi kuyasebenza kodwa kathesi ngibonani nje kusayenza ukuthiwa yi-lip service ngesikhiwo.